So kuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Ngakhele lithuba lokubonga uBlessing Zulu ngokusinika izindaba ngolimi lesishona. Olamukela ngenjabulo enkulu ku Studio 7 ngolesibili mhlaka 20 Inhlangula 2023 ngupraxitis Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje,
kumele bephalamende ukuthi ke esikwedele eHarare nomination court izawamukela incwadi zalaba afuna ukuncedisa ukuba ngumongameli welizwe. Sikhuluma nje amalungiselelo wonke asekhona ukuzilanga nakusasa lehambe kakuhle.
I-commission eqondisa ezokhetho elizweni eyeZimbabwe Electoral Commission isibike ukubana kusasa ngo-10 ekuseni izavula iminyango yedale lalabo abafisa ukubhalisa ukuncintisa kukhetho lwalonyaka ama-nomination codes.
Kube sobala kube mgceke ukuthi mina iphathi engisebenza ngayo engisebenzelayo i-CCC ngenzela ukuthi kungabi lo muntu kusasa ongabe sekhulume enye into, ngenzela ukuthi kube official babekwazi ukuthi mina yikho engikwenzileyo ngentando yami ilandele isisekelo sombuso ukuthi lilungelo lami lokuthi ngijoyine ibandla engilifunayo.
Amakansila amahlanu aweGwanda North azise ukubana sechiyane le-MDC ekhokhelwa ngumnumzana Douglas Monzora ukuze ancintise kukhetho oluzayo emele i-Citizens Coalition for Change. Namhlanje lusuku lweziphepheli ole-World Refugee Day lapho olunanzwa khona minyaka yonke mhlaka 20 Inhlangula. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. I-commission eqondisa ezokhetho elizweni eyeZimbabwe Electoral Commission isibike ukubana kusasa ngo-10 ekuseni izavula iminyango yedale lalabo abafisa ukubhalisa ukuncintisa kukhetho lwalonyaka ama-nomination codes aze avalwe ngo-4 p.m. emini yantambama. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Ekhuluma lentatheli izindaba yeHarare namhlanje, umholi weZEC umnumzana uTloyile Sligwana uthe ikomishini yakhe isilungele ukhetho lwalonyaka. Umnumzana Sligwana uchasise ngamaphepha afunakalayo kulabo abafuna ukuncintisa kukhetho lwalonyaka.
Kumele bephalamende futhi ke esikwedele eHarare nomination court izawamukela incwadi zalaba abafuna ukuncintisa ukuba ngumongameli welizwe. Sikhuluma nje amalungiselelo wonke asekhona ukuzilanga nakusasa lihambe kakuhle.
Uqhubeke esithi inhlanganiso yakhe izakupha bonke abancintisayo ugwalo loluhlu lwamagama abalelungelo lokuvota olwe-voters roll.
Laba afuna ukuncintisa nxa sikhangele laba abafuna ukuncintisa ukhetho lukamongameli welizwe kumele babe nabantu abazabakhetha abavotayo njalo ababhalisileyo ukuvota. Omunye nomunye kumele abe nabantu abamsekelayo abalithumi kusuka kuprovinsi inye ngayinye. Kuthi ke labo ke abafuna ukuncintisa ukuba ngabameli bephalamende National Assembly kumele basekelwe ngabantu ababhalisileyo kuconstituency naleyo lapho abafuna ukumela khona abahlanu. Kuthi ke labo abafuna ukuncintisa kukhetho lwamakansila kumele nabo njalo babe ngabantu ababasekelayo ababhalisileyo kuleyo wadi abahlanu njalo.
Amabandla ezombusazwe athi asemelele uhlelo lwakusasa efithi azabhalisa amabizo alabo abafuna ukuncintisa bewamele. Obona ngezokhetho ku-CCC unkosikazi Ellen Shiriyelenga uthi ibandla lakhe selilungele ukhetho.
So kumaprovinsi lawa khathesi sikhuluma kunje kulabantu abalomlando okuhluzisisa ama-documents nalawo ama-candidates ethu bekhangela ukuthi abantu abafunga amakandidate laba bala maphepha ayeneleyo yini, kukhangela ukuthi isithupha sikhona, i-birth certificate ikhona, lama nominators akhona, lokuthi njalo abantu bona laba bakhona yini ku-voters rolls, sihluzisisa ingwalo lezi.
Umnumzana Mabutho Moyo ebandla le-ZANU-PF uthi ibandla lakhe selilungisile wonke amaphepha alo.
Ibandla le-ZANU-PF selizimisele, selifake wonke amalungiselelo okuthi linqobe ekhethweni, ngoba yilo phela ibandla elakhulu lilizwe, yilo ibandla elithatha indaba zokhetho ngebanga eliphezulu kakhulu. Akudlalwa ku-ZANU-PF, kuyasetshenzwa.
Izeki ithi sithole amabizo, abanye babazabhalisa kusasa kukhetho lokudinga umongameli abagoqela umnumzana Nelson Chamisa we-CCC lelikamongameli Emmerson Mnangagwa ozancintisa emele i-ZANU-PF. Izeki ikhuthaze uZulu weZimbabwe ukuba avote ngokuthula, isithi kumele umuntu wonke alandele inkuthazo kamongameli welizwe eyokuba uvote ngokuthula. USlai Gwane uthi kulabantu abadlula izigidi eziyisithupha 6 million ababhalise ukuvota kukhetho lwalonyaka. Ukhetho lwalonyaka ngolokudinga umongameli, amalungu ayedayela ephalamende laweSenate, abazamela omama, abazamela abatsha, abazamela izinduna labazamela abakhubazekileyo kanye lamakhansila. Abafuna ukuba ngomongameli, amaphepha abo azahanjiswa edayela High Court eHarare ukuthi abafuna ukuba ngamalungu ayedayela ephalamende bazakusa amaphepha edayela likamantshi. Ngimele iSithu 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Amakhansila amahlanu aweGwanda North azise ukubana asitshiyanele MTC ekhokhelwa ngumnumzana Douglas Monsora ukuze ancintise kukhetho oluzayo emele ibandla ele-Citizens Coalition for Change, CCC. Kulandela ukukhethwa kwabo bengaphikiswanga kuma-primaries alelo bandla. I-MTC iqotshe amakhansila amaningi nyakenye ayicatshangelwa ukubana adlelana le-CCC ekhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa. Idale le-nomination court lizahlala endaweni ezijiyeneyo zelizwe kusasa ukwamukela amaphepha alabo abafisa ukuncintisa kukhetho. U-Albert Ncube usipha lolu daba.
Abahlanu laba babikwa bebhalele iziphathamandla ze-MDC incwadi ekuqaleni kwalinyanga bebazisa ukuthi sebephuma. Babalisa umnumzana Stanford Kala, ukansila ka-Ward 1, unkosikazi Zwelibanzi Mpofu ka-Ward 2, umnumzana Limukani Ncono ka-Ward 3, unkosikazi Lobukhosi Malila ka-Ward 4, nomnumzana Nkululeko Malumeja ka-Ward 7 eGwanda North. Unkosikazi Lobukhosi Malila uthi wathiyana le-MDC lapho kubunjwa i-CCC.
Ngo-2018 ngangena i-MDC Alliance. Okwamanje kusukusela kuqalisa i-CCC ngangena ku-CCC. So sengiyingxenye ye-CCC njalo abadala ngokunanzelela indlela engisebenza ngayo bangikhethile ngesikhathi kuthiwa kwenziwa ama-nominations e-CCC.
Ukansila ka-Ward 2 unkosikazi Zwelibanzi Mpofu uthi la esiyetshiyane lebandla le-MDC.
Kuthe sokusithi kuyangena i-CCC, sahamba ngayo i-CCC even imihlanu yemigwazo yitade siyenza. Isikhathi sama-nominations abadala ewadini banginominate.
Umnumzana Stanford Nkala ukansila ka-Ward 1 omunye wabathiye ibandla le-MDC uthi akulo bekusenzakala kuleli bandla.
Sisebenza le-CCC njalo uMonzora ubevele engekho visible esigabeni, ubekhona nje emaphepheni lokuzathi wasexotha abanye ngale, waxotha labanye ngale, but thina kithi hayi kazake basitshele ukuthi bafuna ukuthi basixotshe. Sasihlale sasithulela sithi kumbe into engenamsebenzi. Sesisizwa-ke seqalisa ukuthi uyasiclaima.
Umnumzana Limukani Ncono ongukhansela kwa-3 uthi bathethe lelinyathelo ukuze kungabi lokuthandabuza kusasa.
Kube sobala kube mgceke ukuthi mina iphathi engisebenza ngayo engiyisebenzelayo i-CCC ngenzela ukuthi kungabi lo muntu kusasa ongabe sekhulume enye into, ngenzela ukuthi kube official babekwazi ukuthi mina ngilikho engikwenzileyo ngentando yami, ngilandele isisekelo sombuso ukuthi lilungelo lami lokuthi ngijoyine ibandla engilifuna. So thina sesehlukana lako kudala.
Incwadi yamakhansela lawa ngokuthiya i-MDC yamlelwa nginobhala jikelelwa leli bandla ezansemandebeleni umnumzana Gilbert Dube. Kusenzalo sokuqhamuke ukufuthelana phakathi kwabalandeli be-CCC ematobo lapho kubikwa kulokungavumelani ukuthi ngubani ozancintisa ukhetho lokudinga amalungu edale lephalamende. Siyixoxele unkosikazi Siduduzile Moyo ongumlandeli lebandla le-CCC.
Zanominator uBonginkosi Ncube wathola 13 wards, so sesimangaliswa ukuthi kathefu icandidate isibuya ingumadala boyindebele. Cela ukuthi into leyi lilungisise ntambama ukuthi kusiyafika ikusasa yonke into isiright, uBonginkosi esebuyele endaweni yakhe, ngoba ngeke sivote thina, ngeke sivotele umuntu esingamaziyo.
Isikhulumeli se-CCC ezansi emandebeleni uMnumzana Ntando Ndlela uthi abazancintisa ukhetho bazakwaziwa kusasa, njengokutsho kwamongameli webandla leli uMnumzana Nelson Tamisa.
Thanda ukuthi abantu bakuzwisisise kuba lezi zikhundla yikuthunywa, yikudiploywa. So nxa ungumntwana ungeza kukhale ukuthi kungani ubaba engangithumanga ezitolo. Nxa ubaba esethume omunye umfowenu ezitolo, ibekezela la uza kuthuma, kumbe uyethenza inkuni, kumbe uyewukhamana. Imisebenzi mningi, imilando mningi ekhona izaba khona.
Idale le-nomination court lizahlala endaweni ezithiyeneyo zelizwe kusasa ukuze lamukele incwadi zalabo abafuna ukuncintisa ukhetho. Wonke amabandla aphikisayo akukabi leli lodwa ebeselethule uluhlu lwabazawamela ukhetho lwalonyaka, khona kumele abhalise kusasa lapho kuhlala khona idale le-nomination court. Ibandla libusayo lona lithi selimelele usuku lwakusasa kuphela ukuthi libhalise lokubhadalela labo kumele bancintise belimele ukhetho lwalonyaka. Ngimele umsakazo we-Studio 7 ngisemajawundeni eGwanda, ngu-Albert Ncube.
Namhla lusuku lwezikhethele All World Refugee Day olunanzwa minyaka yonke mhla ka-20 Nhlangula. Usuku lolu lwaqala unanzwa ngomnyaka 2001 ukuthakazelela iminyaka engamashumi amahlanu kwenziwa ngo-1951 umhlangano omkhulu owe-Refugee Convention owaphuma lezinqumo zokuvikela iziphephele. Uhlangothi lwenhlanganiso emananyono womazwe omhlaba United Nations High Commissioner for Refugees luthi kulabantu abedlula kancane izigidi ezilikhulu ababaleka emizini yabo emhlabeni jikelele, phose ingxenye yabo 2.5 million ngabasemazweni abo, kuthi abafika phose izigidi ezinhlanu 4.9 million ngabadinga uncedo kwamanye amazwe. Abedlula izigidi ezinhlanu 5.3 million badinga ukuvikelwa ngamazwe achiyeneyo. Iziphephele ezifika amashumi ayisikhombisa lane ekhulwini 74% bagcinwe emazweni alabantu abampofu lathuthukayo, amazwe amahlanu alabantu abaningi ababaleka emizini yabo ngele-Syria, Venezuela, Ukraine, Afghanistan, lele-South Sudan. Amazwe amukela iziphephele eziningi akhoqela ele-Turkey, Colombia, German, Pakistan, lele-Uganda. Kulezi phephele ezidabuka eZimbabwe ezihlala emazweni achiyeneyo, abanye bakwele Melika, South Africa, Australia, Kenya, Britain, Botswana, Mozambique, Swaziland, Canada, lamanye. Kips Dube we-Studio 7 uxoxe loMnumzana Agrippa Sibindi, omunye wabasuka eKezi ngabo-1970 bayahlala kwele Kenya. USibindi uthi uselamaphepha ukuba isizalwane sakwele Kenya, i-citizenship.
Zalwa ngikholi okwesibindi, ama-ofisi yethu kusekhezi, ngizelwa ngo-1948 emathekeni laphana ezintabeni. Ye, sazodidula ngo-1952 esisiwa emaphaneni. Yikho kokathesi ngilapha eKenya, ngibuye lapha eKenya, sike sahlala eZambia, sayofika eZambia sabuye eKenya. Ngahlala eKenya okweminyaka ethize, ngazohamba futhi ngevangeli ngibuyele eZimbabwe, ngisiyahamba amazwe esouth Africa, eBotswana, eZimbabwe. Ngazobuya lapha ngazophindela emva lapha ngo-2018 sengiphindela ngapha ekhaya. Ngilapha nje ngile ncwadi zalapha konke okwamuka khonapha. Abantu abamaningi bazazi khonapha, sengile sizukulwane sesibili ngilapha eKenya.
Singathi ye kunjani ukuthi uhlale khonapho njengoba siwahlale isikhathi eside, incwadi lezo uzithole nini?
Incwadi sizithole ngo-2020. Sanikwa kanye siyi-group yekhezi njengokubuya kwethu sawuhamba ngevangeli, yikhona kusathola khona izincwadi zethu khonapho. Abantu abami abanye base-South Africa, abanye base-Botswana bayendele Botswana, abanye base-Zimbabwe, abanye bakhonapha e-Kenya ndawo.
Wezwa njani baba Sibindi uthola incwadi lezo?
ngezwa right ngoba abantwana bonke sabazela sihamba ngevangeli sika uJohane lesihamba ngalo liyala sishema elayasho obaba emakhaya bazazofika kuleli lizwe bahamba amazonke baze baphelela lapha lathi sezala abantu sezala abantwana sashada sikhula silaba sesilabazukulu ngathi mtshela umntana wami sebizwa kuthiwa ngobaba mkhulu la ngoba ke labazukulu lapha ekhemp kodwa uNkulunkulu beloku esigcinile bengasixoxi saye saze wagcina besinika incwadi so siyalungiselela ukuthiyana sigcwalise nasinga ivangeli kaJohane sihambe lalo emazweni angaphandle ikosi lapha.
Yes, singathi lihlupheke kanganani lingakatholi incwadi lezi.
Dubo ukuthi uNkulunkulu yena ekulento ayifunayo ukuthi uyenze ungazidike kuthini ulale ngendlala uvuke lapho udinga imali yokunasinga yokudla ukotho kusaze uswele unikwe udinga mbithani tolo hayi uthi hora ahlala lokudla sikongodlula kudla kokukorovela kwaze kwakade sengikhuluma ngesemle plot yami sengingathile sengihlalele ekhenda sengi-free into eniyonke
uzwa njani ngakhonokho.
Hayi ngizwa right kakhulu.
Ungakanikwa konke lokho wawuphila nzima baba Sindi.
Yes, aphila nzima. Kodwa ke saqinisela njengokubana sasizele kuthenjiswa ukuthi yena hayi umnikazi wathi yena hayi lingasundlule hlalani khonapha.
Singathi vele laliphila njengeziphepheli phela ukuthi kwakukhathaza kakhulu.
Ye, aphila njengeziphepheli kodwa ke into nje ukuthi umnikazi yena ngowayesigcina ngoba kwakungalanto angazi basibopha bakuyekela kuphela kugcine bakuyekela kulalapho abakusha khona.
Kulesinye isikhathi lapho wake wabotshwa khona yini usanda ukungena?
Ngathi mina ngokwami binafsi angiyangeke ngibotshwe kodwa abanye babotshwa bakhulula babotshwa njalo nje mina ngakusiyela manga uNkulunkulu wangifikisa kuze ngaze ngathola izincwadi.
Ye, akukhulume-ke utshela abantu emhlabeni wonke jikelele ukuthi uzwa njani kulezi nsuku njengoba usulamaphepha njalo nxa ulokubonga ubongele uhulumende wakwale Kenya.
Hayi, ngiyabonga kakhulu uhulumende ngokubana sigcinekile kade sihlezi kahle asisela Dubo sesithembe nje ukuthi yana sizahambisa ivangeli kaNkulunkulu ngisikhululekile singala Dubo njalo singalakho lokho ukuthi yana endlini ngiyayirenta ngahamba nje kwena singa oyahlala ebhadala mbani uDibo lapho olukhona kade esingi-free ngoba ndembi yami suka lapha ngiqonde emzini othi ngiwani.
Umnumzana Agrippa Sibindi ngodabuka eZimbabwe oseyisizalwane esakwele Kenya kumbe i-citizenship ye-Kenya. Ubexoxa lapho loGibbs Dube we-Studio 7 eseNairobi khona ngale ngase-Kenya. Kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Unobhala obona ngobudlelwane bemelika lamanye amazwe omhlaba uSecretary of State Antony Blinken kanye losowabo wakweleBhilithani umnumzana James Cleverly namhlanje bethekelele indawo efikela ababalekela impi kwele-Ukraine ukuthi bathole uncedo lokuphephela eNgilandi. UBlinken usebethekeleleni eLondon okwezinsuku ezimbili emhlanganeni ophathelane lokuncedisa ele-Ukraine. Umongameli Joe Biden welemelika izolo wethekelele esigabeni seCalifornia lapho abike ngohlelo lwakhe lokuthuthukisa ezamabhizimusi emadolobheni asekhunjini lolwandle olubiza izigidi ezingamakhulu ayisithupha amadola $600 million lokunceda lezi ndawo ukulwisana lenhlupho ezidalwa yikuguquka komkhathi i-climate change. Ingcwethi ezicubungula ezomnotho eZimbabwe zithi kuyethusa ukuqhubeka kokugugudeka komnotho welizwe. Umkambo omnyama lawo ubiwa ungadedeli muva ngenxa lanxa uhlangothi lwebhanga elikhulu lelizwe olwe-RBZ Financial Intelligence Unit lusithi kukavalwe izikhwama zokugcina imali emabhanga zamankampani labanye abantu ababikwa kuyibo abakhwezela ukwehla kwesisindo sedola leZimbabwe nxa liqathaniswa lelemelika. Ubathabile Masuku usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Lamhla idola elilodwa lemelika emkambo omnyama belithengwa yenkulungwane ezilichumi zamadola eZimbabwe, i-$10,000. Kuthi emkambo kahulumende, idola elilodwa libiza inkulungwane phose eziyisikhombisa, i-$6,597 zimdollars. Umnumzana Mike Ndiweni, umqondisi wenhlanganiso yeBulawayo Vendors and Traders Association, uthi abaphila ngokuthengisa babhekane lobunzima ukuthi bathole idola lemelika.
Iyaqhela ngoba abantu abaningi bayaphuma emsebenzini ngendaba zokuthi amakampani amanye asevala, yikho sibona abantu begcwele yonke indawo bezama ukuthi baziphilise kulobunzima. Sekungathi kungaba lezi ndlela zokuthi kube lama-safety nets, abantu bathole ama-cash transfer azabenza ukuthi babe bephila okwamanje. Bathwele nzima abantu abazisebenzayo. Akulula ikakhulu ekuthengiseni lapha.
Umnumzana Thabo Ndlovu, ingcwethi kwezomnotho, uthi okwenza amabhizimusi aqhubeke ehlela intengo yempahla elandela umkambo omnyama yikuthi abathembi iziphathamandla ezikhangele ngemali.
In any economy, a black market is our corner. So, the problem yethu lapha as it is the issue of trust. A worst mistake engathi iyenzakele, ama rates amuve within a space of a week before our market by more than 100%. And konokana kuyathatha confidence from sebebona ukuthi i-formal marketing anilandela a black market instead of the other way around. As address a mini trust issue, then from there we can then deal with the proper economy.
Umnumzana Stevenson Dlamini, ingcwethi kwezomnotho lamabhizimusi, njalo efundisa ngezomnotho eNational University of Science and Technology, INUST, uthi ukuqhubeka komkambo omnyama lokukhuphuka kwenani labazisebenzayo kuncindezela umnotho welizwe ngoba kungekho okuzuzwa nguhulumende.
Economy yethu 80% ikwi-informal sector. Njalo lokhu ikhule i-formal sector, ukuba khona kwe-informal sector kutshengisela ukuswelakala kwe-formal industry. Ububi mhlawumbe ngoba le lizwe elibuswa yi-informal sector emnothweni wayo, then uhulumente uzalahlekelwa yinzuzo. Akubi lokukhula lokhu esingakubona kusenza ilizwe laneni sikuncintisana lamanye amazwe wezomnotho. Siyanenzela buya ngabuye ihla ngenxa yokuba khona kwe-informal sector.
Uhlangothi lwebhanga elikhulu lelizwe olwe-Reserve Bank of Zimbabwe, i-Financial Intelligence Unit, lubeke ukuthi selumise ukusetshenziswa kwama-akhawunti amakampani kanye labantu abalichumi lasithupha i-16 ngokucabangela ukuba yibo abakhwezela ukuwa kwesisindo sedola leZimbabwe. Lanxa lokhu sekwenzakele, isimo somnotho siqhubekela phambili sisiba nzima okungela mkhawulo njalo kungakhanyi isiphetho. Osomabhizimusi abasacathulayo bagcina bebanjwa ngamandla okuphuma lamaqhinga angabenza beqhubeke besebenza njalo bengahlukunyezwa yikuwa kwedola lelizwe. Lokhu kugoqela ukuthengisa ngedola leMelika kumbe njalo lokufaka intengo zempahla zabo ngedola leZimbabwe kodwa lilinganiswa ngesilinganiso somkambo omnyama. Umehluko phakathi kwentengo yemali obekwe libhanga lelizwe uqhubeka uqhela ngesiqubu nxa kuqathaniswa lesilinganiso somkambo wensitha. Ngimele Studio 7 kobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Kulabantwana abancane ababiwa sebengena okungekho emthethweni endaweni zokuthengisela utshwala kungenxa yokuswela ukudla lokunye okufunakalansi kuzonke isikhathi empilweni. Abantwana laba abaleminyaka iphansi kwelishumi lasiyagalombili 18 bethengisa impahla etshiyeneyo bengananzeleli ukubana bephula umthetho. UTobias Mzingwa usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Abantwana laba bathengisa amaqanda, igwayi, amazambane, iziwiji lokunye. Amapholisa athi akuvunyelwa ukuba benze lokhu ngoba bephula umthetho we-Liquor Act. Osakhulayo okunhlanganiso ye-National Youth Development Trust, uSichelesile Mguni, uthi abantwana laba kabazenzi ngoba sibi kakhulu isimo somnotho eZimbabwe.
Isimo somnotho singakuhle wonke umuntu udinga imali, umama, ubaba, ugogo, uanti, lo mntwana layo sedinga imali. Ikusithola ukuthi umntwana layo sezithola esemabhawa, esendaweni lapho kulabantu abadala, abanathayo, okwenziwa yonke into umntwana angamela ngabe ibona, yena sezithola esephakathi khona phana ngoba kudingwa imali layo sengothengisayo, kumbe usetshona lo mama lapho mama athengisa khona.
Kodwa omele amalungelo abantwana njalo efundisa ekholitshini leLupane State University, uMnumzana Mbulisi Ndlovu, uthi abazali yibo abenza abantwana bethengise impahla etshiyeneyo endaweni zokunatha utshwala.
Umthetho lo mthetho ufundiswa ngekhaya. Mina ngaze ngilibone ilizwe elihamba liboda lisifundisa abantu imithetho. Xa kuthi abantwana bezibavu balalela bahle balomthetho, umthetho wangkhona babe ufunde ngekhaya, ngaba ufundiswa nguhulumende. Kungakho nxa umntwana sesephula umthetho welizwe, kutsho ukuthi ngekhaya kuye kethisiwe, ubuntu kabusekho ngekhaya obokufundisa umntwana imithetho okumele ayilandele.
Owesifazana ocele ukubizwa ngokuthi ngumagigwana uya kulandula lokhu.
Okwenza sekuhlonipha sonke umama, mntwana, gogo, ebhawa yindaba yokuthi isikhathi ngani satshintsha safanani lasendulo. Udubo soluluningi kakhulu, ugcine ubona ukuthi umama angathengisa lo gogo lo mntwana siyothengisani sonkenini sami ukudinga imali ngoba into zijikile, akusafanani lakudala.
Igqwetha uMnumzana Ephraim Ndlovu uthi akukho emthethweni ukuthi abantwana bengene endaweni ezingafanelanga ezinjengebhawa.
Nxa kubhaliwe khona phana ukuthi no under 18 kutsho ukuthi akumelanga sithole abantwana kulezo ndawo. Abazali abatholakala belabantwana khonapho lephula umthetho. Labantwana abathunywayo ngabadala ukuthi bayethengisa endaweni ezinjalo, kakulunganga khonokho, kuyephula umthetho.
Isikhulumeli samapholisa u-Assistant Commissioner Paul Nyathi uthi abanikazi bamabhawa abalakho ukubotshwa uma bevumela abantwana ukuthi bengene endaweni zokuthengisa utshwala.
Singananzela i-Liquor Act icho kahle ukuthi akumelanga kube lo umnikazi kumbe labana abasebenza kumabhazi kumbe kuma night club abayekela abantwana bengena bethenga utshwala. Sicela uZulu ukuthi kungaba le ndaba ezinje kumele basitshele njalo umthetho uzabajezisa.
Ocubungula indaba zabasakhulayo njalo emela amalungelo abo uSinqobi Zithanyathi uthi ngumlando womuntu wonke ukuqeda lolu dubo.
Sowumele abantu emalayinini kumbe ngikhaya kuma-communities lapho kube le-stand or some form of agreement okwenziwayo ukuthi ikakhulu nxa kusemalokitshini badala bebona umntwana wakozivana ukuthi bamtshele ukuthi hamba ngikhaya. Even lama community leaders anjengama councilor or chairperson abama residents association they could be involved. Abantu bafaka amakhanda ndawonye.
Ezinye ingcwethi ezilwela amalungelo abantwana zithi kuzaba nzima ukuthi udubo lolu luphele ikakhulu nxa umnotho ugugudeka ngamandla. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguTobias Mudzingwa.
Lengakhohlwa ku-Live Talk lamhlanje sikhangela ukunanzwa kosuku lweziphepheli emhlabeni jikelele ele World Refugee Day. Isikhathi sethu kasisavumi bakwethu ukubana siqhubekele phambili lokhu sisonke, kodwa singekehlukane othi sikhangele ezinye zezindaba ebezikhokhela. I-Commission eqondisa ezokhetho elizweni yeZimbabwe Electoral Commission isibike ukubana kusasa ngo-10 ekuseni izavula iminyango yedalela labo abafisa ukubhalisa ukuncintisa kukhetho lwalonaka, ama-nominations calls. Amakansela amahlanu aweGwanda North azise ukubana setshiyane le-MDC ekhokhelwa umnumzana Douglas Munzura ukuze ancintise kukhetho oluzayo emele ibandla le-Citizens Coalition for Change. Namhlanje iZimbabwe imanyene lamanye amazwe womhlaba ukunanza usuku lweziphepheli ole World Refugee Day olunanzwa minyaka yonke mhla ka-20 Mhlangula. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguPraxedes Jeremiah. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.